Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Alivu kanjani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 22 uNcwabakazi 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukuthunjwa lokuchaywa kwabalembono ehlukene likakhulumende ikakhulu amalunga eMDC kuqhubekela phambili.
Afika ngekhaya edinga mina asenziswela okokuqala, aphenduka ngokusuku obulandelayo abethatha ubabani abemthumba amchaya bamenza konke ababemenza khona, baye bemshiye emangcwabeni eluveve laphana duzane le-couch park. Konke lokhu babemchaya bembuza besithi kathi uphasho ungaphi, uphasho ungaphi.
Amapolisa avimbe okunye njalo okutshengisela kwe-MDC obekumele kuqhutshelwe eMutare yileli bandla lamhlanje.
Mbone ngani ukuvimba lokho abakwenzayo akusoze kwaphambanisa lutho. Kuzafika esibangeni sokuthi uzulukazi weZimbabwe mhlawumbe kuhlanganisela namapolisa lamaphutha abawagcina besithi hayi ngeke sisebenze kumbe siphile ngalolu hlobo.
Isizalwane seZimbabwe unkosazana Linda Gugu-Vilika ugwazwe wabulawa ngumkakhe kwelebhilitane ngolwesibili ngesikhathi inani labesifazane ababulawa ngomkabo emazweni lisiya liqansa.
I-abuse is real, especially kuleli lizwe amadoda ayabulala. Ungabona lengani ngali-understandani emtshadweni, okungcono ukuthi uhlosuke ungameleli ukuthi kuze kube wrong.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ukuthunjwa lokuchaywa kwabalembono ehlukene leZANU PF ikakhulu amalunga ebandla leMDC okuqale phambilini kokutshengisela ukungasaphumelelanga ngoba kuvinjiwe kuyaqhubekela phambili. Osekukhanya sobala ukuthi engaswelakala abafuna ukumthumba bayathatha yinqe abamtholileyo bahambe laye bamchaye bamhlukuluze. Izolo ebusuku abantu abakade bezivale ubuso behlome ngemibhobho bathumbe umlingisi owazakala ngokuthi nguGonyeti uSamantha Kureya eHarare, bamchaya kabuhlungu basebemphosela enkambeni yamapholisa elimele okwesabekayo. UGonyeti usanda yethula umdlalo okhuluma ngocuku lwamapholisa ngesikhathi sokutshengisela. Kobulawayo ngomvulo bazame ukuthumba umkakhansila wenketha olilunga le-MDC umnumzana Arnold Batsirai ophunyukileyo kodwa esetshayiwe. Kuthi ngelanga linye unobhala jikelele wogatsha lwabatsha kuleli bandla umnumzana Pasho Raphael Sibanda uthi wayedingwa ngabacatshangelwa ukuthi ngamapholisa ensitha awe-CIO abathi sebemswele bathumba uyise bamchaya kakubi bamchiya emangcwabeni eluveve duzane le-Cowdrey Park emadabukakusa. Umnumzana Sibanda utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi ulokhe ecatshile njalo ibandla lakhe lilungiselela uyabika lolu daba emapholiseni.
Bafika bona laba okuthiwa esingathi ngama-CIO amapholisa eZANU PF amapholisa awe-National Security afika ngekhaya edinga mina asenziswela okokuqala, aphenduka ngokusuku obulandelayo abethatha ubaba wami abemthumba amchaya bamenza konke ababemenza khona, baye bemchiye emangcwabeni eluveve laphana duzane le-couch park. Konke lokhu babemchaya bembuza besithi kathi uphasho ungaphi, uphasho ungaphi.
Usenjani kathesi njalo udaba lo lwalubika yini emapholiseni?
Ubaba usengani usesizwa ngcono ngoba wathola usizo kubo dokotela sesincediswa yilokhu zenu sesincediswa yiphathi. Udaba besisasendleleni yokuthi sibonde siyelubeka kuhle elokhu zenu emapholiseni.
Lilobufakazi bani njengebandla ngalokho? Njalo labo abanye abathunjwayo bangapi?
Ubufakazi silabo ukuthi uzananzelela ukuthi into leyi ayiqalanga ukwenzakala kobulawayo. Silama cases amaningi kakhulu awenkokheli zama youth ebekade zithunjwa, zichaywa, zisenziwa iloba yini ekuqaliseni kwama demonstrations aqalisela eHarare. So lokho akuzange kusethuse ngesikhathi sokufika sokusenzakala yithi futhi kobulawayo. Sahle savile sabakwazi ukuthi hayi lokho kwenze lokho kwenziwayo kwenziwa iZANU PF ngamapolice eZANU PF iCIO.
Njengomuntu obedingwa ungaphikathesi
okwakhathesi inenza utshela yona ukuthi lokhu ngidingwa. Ngoba lalaba abathunjwayo khathesi nxa bethunjwa babe babuza bebachaya bebabuza ukuthi kanti uphasho ungani angithi and lokhu ngisesabela impilo yami ngoba nxa sisiba labantu abalokhu bethunjwa bechaywa bebuzwa ukuthi kanti unobhala wena uphasho ungapi okuthi ukuthi impilo yami ngokwayo isengozi ngisengozini sibili enkulu kakhulukazi ngoba lokhu kubonakala ngokuthunjwa ukuchaya kwabantu okusenziwayo beqhubeka belokhu bebuzwa ukuthi kathi uphasho lo ungani siyathunjwa siyachaywa siyadingwa ngenxa yokuthi isimo sepolitiki kumbe isimo selizwe kasimanga kakuhle so ukuphetha lokucina kokuthi abantu bengathunja bengachaywa bengacathi bengabulawa ukuthi kube lokulungisiswa kwezopolitiki elizweni ama citizens wonke kumbe abahlali beZimbabwe bakwanisa ukuthi bebe lenkululeko yokukhuluma bethole abakudingayo yonke into ilungisiswe ngendlela esikhangela ukuthi ilungisiswe ngayo nxa izinto zoloku zingana zilungiswa ngayo kwezopolitiki akulanto ehambayo yike ngakutsho.
Alo ke ngumnumzana Pasho Rafael Sibanda unobhala jikelele wogatsha lwabatsha kubandla leMTC kobulawayo ekhuluma ecingweni le Studio 7 esendaweni engaziwayo ngoba isesabela impilo yakhe. Amapolisa avimbe okunye njalo okutshengisela kwebandla leMDC obekumele kuqutshelwe edolobheni leMtare yileli bandla lamhlanje lisola uhulumende ngendaba ezimbalwa ezigoqela lokwehluleka ukulungisisa umnotho welizwe. Ukwalelwa kweleli bandla kutshengisela eMtare kuza ngemva kokuvinjwa kwalo ukuqhuba inhlelo ezifanayo eHarare kobulawayo eGweru kanye lasemaSwingo. Amapolisa ethesa ibandla leMDC lomkhokheli wayo umnumzana Nelson Jamisa icala lokuphehla udlakela elizweni. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isikhulumeli sikaJamisa umnumzana Nkululeko Sibanda.
Kweli kusegcekeni ukuthi ukhulumende kaMnangagwa wesaba uzilukazi weZimbabwe njalo akalakuzithemba ukuthi yena angenelisa ukubusa ilizwe engasebenzisi udlame njalo lokhu kutshengisa ukuthi kahle kahle esasivele sikutsho embali ukuthi behluleka ukuphumelela ekhethweni kusegcekeni njalo ngokuthi bayakwazi bahlala bethwele imibhobho lezintongo.
Selizaqhubekela phambili njani pho njengoba ivinjwa yonke imihlangano yenu ngamapolisa?
Ngibone ngani ukuvimba lokho abakwenzayo akusoze kwaphambanisa lutho. Kuzafika esibangeni sokuthi uzilukazi weZimbabwe mhlawumbe kuhlanganisela lamapholisa lamasotsha abagcina bekithi hayi ngeke sisebenze kumbe siphile ngalolu hlobo. Siyazi ukuthi phela lanxa kunje siyeza ukuthi bona ubukhokheli bezanu kabuhlalisekanga ngokwesaba bathi bona besaba ukuthi bangabulala nabona bodwa kumbe bangalimaza nabona bodwa. Khonokho kutshengisela ukuthi ilizwe kalikho sekuveke lithole ukuthula ngaphansi kobukhokheli bukamnumzana uMnangagwa.
Abezanu bona labo khuluma ngabo obathi amapolisa alungile ngokuvimba imihlangano yenu le ngoba injongo yenu yeqiniso yikudala udlakela elizweni.
Udubola ukhona ngelokuthi lamapolisa akawavumi bayakwazi ukuthi amapolisa ayala ukwalalokhu egijimisana labantu yikho sebethatha amasotsha bawagqokise impahla zamapolisa ukuthi bagijimisane labantu. Siyazi ukuthi okwenza ukuthi amapolisa lawa aqinise sithi hayi kasavumelani lobu usetshenziswa ukubulala nalo zilukwazi weZimbabwe kuzagcina kufikela semasotsheni akubona ukuthi hayi kawuqondanga ukuthi bahlale begijimisana lo zilukazi weZimbabwe.
Kuba sekeli benu kade bekhangelele ukuba semihlanganweni yonke le lithini kubo?
Sithi kubo bangalahli imbeleko ngokufelwa khona ke sikwenzileyo bekuyinto eqondileyo ukuthi sibone ukuthi uhulumende wezano umi ngapi njalo angathatha zizathu bani ukuthi alungise udoro laseZimbabwe ngendlela yokuthi sokukhangelela ukuthi kusiwa phambili kuzahlelo izinhlelo ezihambelana nendlela izano efuna ukuthi inizwe njalo labantu belizwe leZimbabwe baphatheke ngayo.
Hello ke umnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli webandla le MDC umnumzana Nelson Chamisa ubexoxa icingweni lo ntungameli inkomo we studio 7. Okumanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Day lithi uMongameli Emmerson Mnangagwa uphoselane aqatha lomkhokheli womanyano we-European Union uMnumzana Timo Olkonen kulandela imbiko ka-Olkonen eyokuthi uhulumende weZimbabwe wephula ilungelo likaZulu. UMnangagwa lo-Olkonen bebesembuthanweni wekhomishini yeZac eHarare. Iphephandaba leChronicle lithi abagadi bekhombi kade isuka edolobheni isiya emganwini babambisane umgulugudu kade ohlome ngombhobho ufuna kubathathela imali konke lekhombi kade beyigadile. Umuntu lo obeyedwa ucathangelwa ukuthi engaba enguye obesethwalise nzima izakhamizi zemalokitshini ngokuzithathela imali lempahla etshiyeneyo ephethe isibhamu. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be Studio 7 abasithumele nge WhatsApp.
Sanibona bantu be Studio 7, sanibona, sanibingelela, sanibingelela. Yazizwa ubuhlungu lento ezwa uhulumeni weZANU-PF, into ezwa uhulumeni weZANU-PF eZimbabwe. Into le ayenzayo ukuthi manje ushayisa abantu ngamaphoyisa jikethi ye G40 mabuyi G40 yakhona leyo ababotshwa ngani labo bantu abashaya abantu awukhena ukuthi ushaya umuntu ngaleya ndlela angani ubulala inyoka. Hayi, no kumele abantu basukume kufana nalento abayenza uKhambarani. Ayikho right yanto abayenzile, ayikho right kakhulu. Awukheni ukuthi uhulumeni weZANU-PF anqabele abantu ukuthi ba-strike kanjani manje ukuthi abantu banelungelo lokustrike, umthethosisekelo uyabavumela ukuthi ba-strike. So manje uhulumeni weZANU-PF uma elokhu esenza izinto ezifana nalezi ajike atshele abantu ukuthi uzocreate umsebenzi, uzoyicreate kanjani yena esahlukumeza amalungelo abantu. Amaqembu aphikisayo wonke nje kumele ahlangane abe yinto eyi-1 baphikisane nalo uhulumeni kaMnangagwa. Only kuphela iqembu elingekho right iMthokazi Republic. UMthokazi Republic abantu babhizi balwa neZANU-PF, yeMthokazi Republic uphikisana nje no-MDC ukuthi uzonda amashona. Awukheni ukuthi ipolitiki uyifundelephi lo muntu lona? Angekuthi uyiqembu elisemthethweni sezweni kumele uvotele wonke umuntu. Uma uzothini uzonda umhlobo othile, shouthi ikhanda lakhe alisebenzi umqondisi moyo. Ngiyabonga.
Lo mkhankaso abathi sebewubumbile laba bantu liqiniso elimqotho ukuthi hhayi labo yisikwadi nje esikhitshiwe ukuthi yethusele abantu ngoMnangagwa langekhabhinethi yakhe njengobe echilwe ethi khona ukuze abantu babone isifundo ngale into. Vele liqiniso lelo legama litsho okuningi ukuthi vele singadlaleli phansi kwabo, bayesifakatshelwe khona ukuthi vele yisilwane. So indaba le izakwaniswa uNkulunkulu, akula ndaba emhlabeni, vele akula nto engaphelile. Njalo kula sigebeni esiphilela shose sibabonile abantu ababethatha impilo abantu beyibeka ezandleni, bangaphi manje, bangaphi osavimbi, bangaphi ogadabi, bangaphi uBin Laden, bangaphi osadam ababethatha impilo, ababehlele esipilweni sikaNkulunkulu bezenza uNkulunkulu. Lizokuphumela lawe gawuli lesikwati sakho soneso, lizakuphumela lawe one day, lizakuba ngelakho.
Ngiyalibulela Mphakazi. Ngabe litshona njani? Ngophawunda Sibanda lapha ngaseBotswana.
Indaba le enduna Ndiweni kumgceke ukuthi akubanjelweyo aku ikholo kwakwenzile kodwa nezombangazwe njalo kumgceke ukuthi yilabana abantu ababe zama ukumthumba laphana kwehluleka. So osokwenzakala okuzakwenzakala manje kule two possibilities ezingenzakalayo ukuthi either sesinganozwa kuthiwa usefile khona ngale jele kumbe kuthiwa uzenze something or else they are going to inject him, bazamu-injecta ngesomething ukuthi lanxa bangamkhipha sezabuye zofela lapho ekhaya. Bebevele bemdinga, so kuyi-advantage vele kade bevele beyifuna ukuyenza kunduna. Njalo lumbuso kaMnangagwa okulwa lezi nduna usezinjani bantu into lekasuke into entsha. Yikho lokhu ngalesana isikhathi sekugrawundi sasibabona bebulala izinduna bebegamula amakhanda. Ngithi le ngasegwanda ba izinduna zaqanula amakhanda kubeka ikhanda esigodweni umuntu agamule ngihloka kumbe kuthiwe umntwana amgamule umntwana yale babethatha sebethatha ngomhlwaka emtshengisa umsinzana.
Selibingele lonke-ke basazi be-Studio 7 nabalaleli, siyabonga ngohlelo lwendulelo esethulela lona bathi uhlelo olubaluleke kangaka ali salibonga luqakatheke kakhulu uhlelo kwo wonke umuntu. Mina ngilani eJohannesburg, ngifuna ukukhuluma ngale ndaba kalo baba uMatemadanda lo. Hhayi, siyamcela lo baba yazi azame ukuhlisa umoya, ahlise umoya bengakhulumi noma yini. Kanti into ezabe bale ukuthi MDC iproteste kuyini, abayivumeli ilokuzeni MDC ngoba ilolamalungelo abantu. Abantu kahle kahle abayezanjela kusweni MDC abavumele ihlanga le-MDC kubeke i-demonstrate la ngoba izinto elizwe lamanga asithandi lathi ukuba sidlala e-South Africa sithimizi imizi yethu sihlala e-South Africa egangeni singahlala isikhathi singaboni kazithula imisidile-ke. Siyacela kakhulu uMnangagwa, siyayi uMnangagwa yena ehlanti siyamazi ukuthi umuntu onenhliziyo elikhuni, unenhliziyo elikhuni ubaba lobugebengu phakathi bawisayisa iZimbabwe namanje dathi bathi balungisa iZimbabwe ibi-right since kudala but manje sebethi bokuthi balungisa balungisa iZimbabwe lokhu kuqhubekela phambili siya phansi, akunamali eZimbabwe, akunamsebenzi, akunakudla, akuna-fuel kodwa bathi balungise balungisana abantu bezanu-PF.
Lami ngisehlelweni ngijoyinele uhlelo lapho uma ngikhangele kustudio lapho eZimbabwe lapho. Mina ngikhuluma ngisendaweni kelele Botswana eHabruni. Uyabona uthiwa ngubani lo wathi bafuka uMhlaba iJackson lo kade sepusweni yakamgabe lo. Uyatsho abona ukuthi anje abona ukuthi kathesi kunje kathesi kompana iZANU PF la yena lo kade kuZANU yena imali usinyesisitshaba la kade khona khonapho wadla bonke labo uMnangagwa. Yena akakhuluma iqiniso uMnangagwa la yebotshwe bonke kade besephathini iZANU PF bebotshwe bonke uMnangagwa uChenga uJonathan bonke ke wayekhenya naleyo yonke kade kuZANU kumgabe imeli botshwe yonke nyabonga.
Lithola njani ngapha kustudio 7 nangumama mamoyo lapha eGqira thina sesidiniwe ngomnangagwa wakhona lo ngabe uyachiya ngoba vela kula muntu omthandayo lokho kwaphuma umgabe vela singake sifale ukuthi kulo president eZimbabwe.
Lawo-ke bekungamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +12 2024650318. Lawo-ke ngamazwi angelani lokwenza le Studio 7. Okwamanje-ke ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Jair Bolsonaro weBrazil usethe inhlanganiso ezizimeleyo uzethese icala lokutshisa iganga kulandela imbiko ethi lumnyaka kube le mililo eminingi okungaze kubonakale elizweni leBrazil. Umongameli weleMelika uMnumzana Donald Trump usedale inkulumo kulandela imbiko yakhe ethi abesiJuda abavotela ibandla lamaDemocrats ngabathengisi. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Linda Gugu-Vilika ugwazwe wabulawa ngumkakhe kweleBhilitane ngolwesibili ilanga libalele ngesikhathi nani lezizalwane zeZimbabwe ezesifazane ezihlala emazweni aphetheya zibulawa ngabomgabo. Asizweni okunengi kuntatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda esipha lolu daba ngokugcweleyo ekhonale kweleBhilitane.
Ukubulawa njengenyamazana kukaGugu kwethuse izakhamizi zaseGreat Selling e-Essex lapho behlala khona lomngakhe. Akwaziwa ukuthi sizadubani embulele. Sixoxele isizalwane zeZimbabwe ehlala kweleBhilitane ezethuke kakhulu ngesigaba lesi. Unkosazana Pamela Moyo ngumunye laye owaphosa wabulawa ngumngakhe.
Sithe sesilele ebusuku ngabana sithatha umqamelo esefuna ukungivala ngawe, efuna ukungibhala umoya. So ngaphangisa ngasengimbona mina. So ngathi nti ngiyazama ukubaleka kanti vele wayele ngqamu. So wahle wakhupha ingqamu wathi uyangigwaza wangigwaza ehlombe. Ngakwanisa ukubaleka ngavula isivalo ngabaleka. Ngahle ngabiza amapholisa akazange angibone ngacatsha. From today ngahle ngathutha leLondon ngahle ngayocatsha la wahle wabanjwa ngamapholisa wayevalelwa. Umtshato wahle waphela. I-abuse it's real, especially kuleli lizwe amadoda ayabulala. Ngabona lengani ngale understandani emtshadweni okungcono ukuthi uhlosuke ungameleli ukuthi kuze kube wrong.
Unkosazana naso oluhle shoko uthi indoda oyibona ukuhlukumeza kumele uhle uchithe umtshado khonapho khonapho.
Abantu sicina sikuma relationships alobudlwangu dlwangu angelathando phakathi. Ucina ubule ngumuntu. Sesibona kathesa udade wethu lo ofile ebulaya indoda. Nxa kunzima, nxa ubona ukuthi lokho sokwehlula ngcono uchiye kulokuthi ufele phakathi.
Umnumzana Dumile uthi abesintwana bayadelela omkabo emazweni.
Ngokudelela osokukhona lapho sokusenziwa ngabafazi. Kunzima, asihlonipheni bomama, asihlonipheni kangitsho ukuthi ngiyakusapota ukubulawa kwabomama, kodwa kasikuvikeleni ngokuhlonipha bomama. Sizibuthe, sibe ngabomama abahloniphayo.
Ukungabili abantu abadala abakhuzayo yikho kwenza abathetheneyo bahlale besilwa. Umnumzana lakhe Moyo uyafakaza.
Mangisizwa abafowethu labodadewethu kuthiwa bayaxabana kwesinye isikhathi baze balimazane. Bekungaba kuhle sibe labantu abadala lapha e-UK kwesinye isikhathi abantu uma belenhlupho. Ndibona abantu abadala, ngiyazi ukuthi abanye babona ama-pastors ema-church. Kodwa ke kaningi-ningi abantu abadala kwesinye isikhathi bayawubona nje umtshado ukuthi hayi lo usunzima.
Iningi lamakhosikazi endileyo ahlukunyezwa ngomkabo kakhulu emendweni. Ukwenzana Musa Madondo uthi omama kabangahlali emendweni olobudlwangudlwangu.
Njengabafazi sesihlezi ezindlini. Sihlezi ezindlini ngendaba yokuthi siyesaba ukuthi abantu bazakuthini. Namhlanje sesilokhe silahlekelwa. Sisesaba ukuthi abantu bazakuthini. Sesilokhe sitshaywa. Sisesaba ukuthi abantu bazakuthini. Mina ngombono wami, mbone ngani sokuyisikhathi sokuthi indaba le ike ihluze njengabafazi. Sike sihlale phansi sibuzane ukuthi kufuze sihlale yini na ngokuthi abantu bazakuthini. Kumbe sokuyisikhathi sokuthi lathi sibone ukuthi okuyabe kungcono yikuphi.
Usikhwica mfundo uArmore Chuma waseUniversity of Essex obesazana kakhulu lomuyi uGugu kunye nomkakhe uchaza ukuqakatheka kwesiko lokulaywa kwabathetheneyo nesintu ongatholakaliyo emazweni.
Dina njama Africans singabantu labana ukuthi khona siyaba labo anti labo babaka obabakazi abakwanisa kubana nxa kule problem kuma relationship bangenele. Akusekho ke lapha England, England lapho sutshelwa ngecounseling. Icounseling it's been proven ukuba into e cultural. Ngithi ku culture yethu kwakusenzwa ngabo anti. Uthola manje ubone kuba into encane nje abantu ku relationship begcina ukuxatshana kugcina sokusibala izingozi ezinjengalezi.
Sebaningi abasifazana abadabuka eZimbabwe ababulawayo ngomkabo kweleBhilitane. Okunye kusenziwa esikhwele, abanye bathi sokulokudelelana. UmkaGugu ubotshiwe njalo laye uyisizalwane seZimbabwe owamandla osesibhedlela olindwe ngamapholisa kulandela ukuzama ukuzibulala. Ngimele Studio 7 eLondon, igama lami nguEzra Chisa Sibanda.
Siyabonga Ezra Chisa Smanda lokhu sisendabeni zemazweni. Imbiko isanda kuyithola kathesi ikhomba ukubana sewuqhamuke udlakela eSouth Africa emgwaqweni oya eRichard Bay. Imbiko le ithi kulabantu abadriver abachayela izimota ezikhulu amatruck asebebanjiwe abanye babo bachaywa. Iningi lalabo okuthiwa abachaywa ngabavela kwele Nigeria. Asenelisanga ukuthi sizwe okunengi okwenzakalayo kodwa sizalipha okunengi la nxa sikuthola. Kodwa ke imbiko esilange ukuthi nxa ungayisuwe we South Africa uvela kwamanye amazwe ungayi endaweni le okuthiwa iRichard Bay. Sikhuluma nje kuyachiswa izimota. Freedom is coming tomorrow. Yeah, inkululeko yezakusasa. Ingoma kaSarafina. Yeah, umdlalo kaSarafina. Liyawazi ke. Usidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Ukuthunjwa lokuchaywa kwalembono ehlukenele kahulumende ikakhulu amalunga eMDC kuqhubekela phambili. Amapholisa ayavimbe okunye njalo okutshengisela kwe-MDC obekumele kuqutshelwe edolobheni leMutare lamhlanje. Isizalwane seZimbabwe inkosazana Linda Gugu Vilika ugwazwe wabulawa ngumkakhe kwele Bhilitane ngolwesibili. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande. Sidibaneni njalo sikhathi esinye kusasa kumbe listinte ngo-7 ntambama lamhlanje.